Msakazi lapha kwelakithi eMatebeni South umumo wezombusazo awukomnandi abantu kabakhululekanga abantu bethukile ngendlela ibandla leZANU-PF lele libusayo liziphatha ngayo kukhanya iZANU-PF siyethukile ngendlela ibandla eliphikisa ibandla lethu le-CCC Citizens Coalition for Change elikhanya selithakazelelwa ngayo ngabantu iZANU-PF isikhangelane lokulahlekelwa ngumbuso isizama ngazonke indlela ukuba ifake ukwesaba ifake ukwethuka ezingqondweni zabantu uzakhumbula msakazi udlakela olwenzakala eMatopo lodlakela olwenzakala eNsiza lapha eMatebeni South kukhangelwa ama-by-elections iZANU-PF yazama ngazonke indlela ukuba ifake ukwesaba ichaye abantu ibulale impahla zabantu ngakho khonokho sokufake ukwesaba okukhulu unokwethuka okukhulu ebantwini abaningi abalapha eMatebeni South lakho konke nje msakazi esikuzwayo emaredweni lemafonini lakubomabona kude ukuba iZANU-PF endaweni enje isichaye abantu isilimaze abantu isibulale abantu ngaphela ngaphi khonokho sokufake ukwethuka ebantwini ngendlela enyesabekayo
manje nxa ukhangele lizenelisa yini ukuthi likhankase ikakhulu nxa sikhangela khona lokho okukhulumayo ngomumo ukhona ngapha
la khonokho kwenzakalayo kuba iZANU-PF izama ukuthi ivalele ibandla le-CCC amathuba ukuthi yenze imihlangano ihlangane labantu bayo so engingakutsho ukuba ngokufanayo lapha eMatebeni South abantu abasekela leli bandla le-CCC sebesesaba njalo kabasakhululekanga ukuba benze imihlangano yokukhulisa ibandla layo ngoba iZANU-PF izwakala ibopha abantu izwakala ichaya abantu endaweni eziningi nje ezijene elizwe so ngamafitshane engingakutsho ukuba umumo utense ngingasebenzisa ibala lesikhiwa umumo uhlasimulisa umzimba umumo uyethusa abantu kabasakwazi ukuyikho lokungayisikho kodwa into emsemgcekeni kuye wonke umuntu othanda ukuthi ananzelele kuba abantu beZimbabwe abantu balapha eMatebeni South bathi sokwanele bathi sebefuna inguquko bathi bafuna uNelson Chamisa abalethile iZimbabwe entsha abantu kancane kancane baqhubeka besiyabhalisa ukuvota belungiselela ukuba lanxa kulobunzima lanxa kungachiphanga bavotele inguquko.